discuss about the parliament issue.
Siyabonga Chris Lojonga lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mgela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kodudubo olube khona ngolokuthi namhlanje phakathi kwa ministers ayi 42 abebe khona bebebane kuphela. So njengabameli bephalamende kakuthi katanga kuhle. So zaqalisa ukutshengise.
Ukuqhamuka ingxabangxoza idalela ephalamende lapho amalunga amabandla aphikisayo esola ukungaphatheki kwabaphathintambo bakahulumende kuleli dale.
Ngibona ngani mina lokhu bekuyinto besikhangelela ukuthi izayenzakala ngemva kokuphenduka kukankosikazi Grace Mugabe, ngoba phela bekufanele aphenduke enze into enkulu ukuthi ukhanye ukuthi usephendukile njalo u-active.
Idale le ZANU-PF Politburo selixotshe umnumzana Didimasi Mtasa lomnumzana Themba Mliswa kuleli bandla kokuphela.
Izizalwane zeZimbabwe ezakhweza izicelo zokuthola amaphemithi eZimbabwe Special Permits kuhulumende weSouth Africa nyakenye seziqalisile ukuthola amaphemithi lawo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ukuqhamuke ingxabangxoza edalela ephalamende lamuhla lapho amalunga amabandla aphikisayo esole ukungaphatheki kwabaphathintambo bakahulumende kuleli dale ngoba bebikwa besemhlanganweni wedalela ebandla leZANU PF elePolitburo. Amalunga ebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai akhulume ngalolu daba kuleli dale yagoqela umnumzana Maurice Zwizwayi lomnumzana Nelson Chamisa. Unkosazana Tabitha Khumalo lomnumzana Solomon Majore baphose baxotshwa kuleli dale phezu kwalolu daba, kodwa abanye babo bathi lokhu akusoze kwenzakale. Asizweni okwenzakale kuleli dale. Lawo ngamalunga edale lephalamende awamabandla aphikisayo. Kusenjalo unkosazana Khumalo uthi abaphathintambo bekufanele bephendule imibuzo lamuhla evela kumalunga edale lephalamende ukwenzela ukuthi bayechasisela abantu ababamelayo, kodwa lokho akusayenzakalanga ngoba bebebane kuphela ababuye kuleli dale.
Ngelanga langolwesithathu lilanga lokuthi abameli bephalamende bathole ithuba lokuthi babuze imibuzo eyabe ingalotshwanga bebuza ama-ministers. Njalo ngomvulo kuyona liviki umgcini sihlalo wethu uspeaker wephalamende ubuye lombiko ukuthi kokusokuvunyelwene ukuthi ama-ministers kumele babonakale ngolwesithathu besephalamende. Kodwa udubo olube khona ngolokuthi namhlanje phakathi kwa ministers ayi 42 abebe khona bebebane kuphela. So njengabameli bephalamende kakuthi katanga kuhle. So zaqalisa ukutshengisela.
Ungomunye wabaphose baxotshwa, kuhambe njani njalo litshengisele njani ukuze ukube laleyo ngxabangxosa?
So belokhu sikhankasa sisithi kama-ministers kawabuye, lokhu siphinda njani. Uspeaker wephalamende wabe sisithi yena ama-standing rules and orders aya u-section 71 uyamvumela ukuthi axotshe abantu, wasesukuma wabiza elamigama lelika onabu Solomon Matsuri. So kabasanelisanga ukungikhipha, kodwa esikwenzileyo sithe sokuthi ekhozololo ngase ngiziphumela ngedwa. Uspeaker wasesithi no wonke umuntu kaphume sike siyethatha ikhefu okwemizuzu elitshumi sasesibuyela, nami futhi ngaphinda ngavuyela.
Ukuze kuqanjwe elakho igama lelika mnumzana Matsore kuyini elikwenzileyo kwehlukileyo kulokwa abanye
esikwenzileyo kwehlukileyo ukuma sazise speaker ukuthi namhlanje noma ubomvu noma kumnyama imibuzo yethu kumele ibuzwe kodwa nxa ama minister engekho akula mbuzo ezabuzwa ngoba akakusincedi lutho ukuthi uma sifuna ukubuza sazise ukuthi uminister akekho umbuzo lana usuphongo usuphe kuphelele emoyeni sesidiniwe ukusetshenziswa njengephalamende sehlile ukuthi senze umsebenzi ngoba abaminister kawasihloniphi.
Abanye benu bezanu PF bona baluthethe njani lolu daba?
Abezanu PF bahlale bathula bafanana lembuzi ephekwe lempondo bathula zwingo babekwazi ukuthi thina lokho esikwenzayo kuliqinisa.
Lo ngkotazana Tabitha Khumalo omela ibulawayo East edalele phelamente obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Waye ngunobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Didmas Mtasa lo meli weHurungwe West edalele phelamente umnumzana Themba Mliswa sebexotshwe kokuphela kuleli bandla. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo wazise ngemva komhlangano wedale lePolitbureau namuhla ukuthi idaleleli livumelene ukuthi umnumzana Mtasa lomliswa baxotshwe kubandla ngoba bengelanhlonipho. Ngalokho uKhaya Moyo uthi kuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ebezimelwa ngumliswa lomtasa ePhalamende. I-Politburo ivumele njalo umeli we-Muzi South umnumzana Jonathan Samkange, umeli we-Pikita South umnumzana Munyara Zikereke, lo mnumzana Daniel Garwe ukuthi baphenduke kuzanu PF babe ngamalunga njalo. Unkosikazi Grace Mgabe ungene umhlangano we-Politburo lo okwakuqala namhla kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumkhokheli wogatsha lwabesifazana kuzanu PF. Umnumzana Mtasa lo mliswa betheswa icala lokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mjuru emizameni yokususa umgabe embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lokhu bekuyinto besikhangelela ukuthi izayenzakala ngemva kokuphenduka kukankosikazi Grace Mgabe ngoba phela bekufanele aphenduke enze into enkulu ukuthi ukhanye ukuthi usephendukile njalo u-active emhlanganweni ethatha ama-decision lamakhulu afana laleyi. Ngibona ngani lokhu besikukhangelele kakhulu ukuthi kuzenzakala ikakhulu ngemva kokuthi unkosikazi Grace Mgabe eke waba ngekho ukuthi uyagula kwesikhathi esithe xaxaxa. Ngibone ngani bekuvele kufanele kwenzakale lokho.
Yena umtasa lo mliswa ubona beqhubekela phambili njani ngalolu daba?
Ngibona ngani mina kuzafanele bazakwamukela lolu lesi sinqumo bazihlalele nje bathule kume nqabe besenelisa bazazama ukuthi bakhulume lezinye inhlangothi zebandla ukuthi mhlawumbe bangabuyiselwa ngaphakathi. Kangiboni besenza into enkulu kangako engethusa ibandla lezano ngoba phela umnotho wabo lempilo zabo eziningi zivele bona bavele bangabantwana abakhulile kuzanu PF abalamandla amakhulu kangako okwenza loba yini bengasananzelelanga ukuthi kabazondisi kakhulu uPresident Mgabe la lezinye iziphathamali eziqakathekileyo kuzanu. Ngakho ngibone ngani mina baza kumanje bakababo bakhangela umumo ukuthi uhamba njani bengakaze bazama ukuthi baphenduke kuzanu nxa izanu izabe ingabhidlikanga esikhathini esizayo. Ngibone ngani mina indaba zomnotho yizwe eziqakatheke kakhulu kibo yizo njalo ezivambe lo nkosikazi umama uMjuru ukuthi angayenzelakhe ibandla elombusazwe ngoba phela umnotho wabo wavela ekubeni ngamalunga ebandla lezanu njalo lobukhokheli bukaPresident Mgabe elizwe lezimbabwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula izombusazwe njalo ufundisa ekolishini leHuddersfield kwelePhilitane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave
lagu short wave 4930-12080 lagu 15775 kilohertz. Nila konjalo kustola ibule njini ku internet kukeli eti www.voaindebele.com. Ikeli eti njalo www.voaindebele.com.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladini eHarare baveze ukuthukuthela okukhulu ngemizamo kamphathintambo wezombuso wamadolobheni lezabelo yokuba besuswe endaweni abathengisela kizo ngesikhathi eningi libhekane lobunzima kundlela yokuziphilisa. Okuninga lolu daba sikuzweni kuntathelisa indaba yethu Mark Peter Ntambe.
Inhlanganiso ezimela abasebenza bezimele zibambe umhlangano lomeya wedolobha leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni ukuze bazwisise ngodaba lokususwa kwabo ezitaladeni zedolobha leli. Wabazisa ebakhombisa lencwadi etshengisa ukuba umnumzana Ignatius Chombo nguye obhalele omasipala bonke hatshi iHarare kuphela ebapha umlayelo wokususa abantu bonke abathengisa ezitaladeni, njengokuchasisa kukamnumzana Elijah Mtemeri ongumgcinihlalo wenhlanganiso yeChamber of Informal Economy.
Sahlangana lo umeya izolo sakhuluma le ndaba leyi. I directive leyi iphuma ku office ka u Minister of Local Government uChombo uti yena abantu bonke kabaphume streetini namhla soka basafafuni.
Umtemeri uthi leli nyathelo likahulumende lilakho ukuphazamisa impila kahle yemuli ezinenge eZimbabwe.
Lokhu kuzabulala izimuli ezinenge. Abantu laba yiko emsebenzini kwabo konapha, bayasebenza konapha, akula msebenzi eZimbabwe, ama industry onke avalile. Yikho ke abantu laba bangaphuma estreetini imuli ziyafa zonke. Engikubonayo mina ukuthi bengaphumisa lapha ngeviolence, there is going to be also violence ezaphuma ebantwini laba.
Uthi kuyadanisa kakhulu ukuba uhulumende uthatha inyathelo elinje engazisanga uZulu ngokuqondileyo isikhathi sasekhona, njalo engela nyathelo alalo lokunikeza abantu abanje indawo ezinye zokusebenzela kizo.
The way forward ukuthi imunicipality lati abasebenzayo abathungameli sihlale phansi sibonisane sikhulume ukuthi singayenzani ukuthi itown yethu ibe smart isinikane amagcebo.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kukhanya uhulumende senza lokhu ngenjongo yokususa abantu lengcikeza esitaladeni ngaphambilini komhlangano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa owe-SADC okhangelelwe ukwenzela eZimbabwe ngenyanga kaMabasa, njengoba umongameli Robert Mugabe esengumgcinihlalo we-African Union. Kodwa abantu belakho ukubuyela kwela kusasa. Uhulumende yena uthi abantu bephula umthetho wamakhansili ngokuthengisela kundawana zonke bengela mvumo, njalo bengabhadali imithelo kukhansili. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ingxabangxoza eqhamuke edalele ephalamende lamuhla.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umkhokheli weqembu labahlamuki abalwisa kwele Nigeria labesimuslim abedlulisa amalawulo ele Boko Haram usethusele ukuthi iqembu lakhe lizaphazamisa ukuqhutshwa kokhetho elizweni lelo olumele lwenziwe ngeviki ezayo. Embikweni awethule ngomfanekiso wevidiyo, u-Abubakar Shekau uthi lokhu bazakwenza lanxa besazi ukuthi labo bazalahlekelwa ngabalweli babo, ngoba umlimi wabo u-Allah kasoze avumele ukuqhutshwa kwalolu khetho.
Le-Tunisia selifunge ukuphindisela ukubulawa kwamapholisa alo amane ngamalwa ecatsha iqembu elinakanelwa ukuthi lisebenzelana le-Al-Qaeda. Abahlamuki laba babikwa behlasele inkamba encane yamapholisa edolobheni elisentabeni ele-Kasserine eliduzane lomngcelele le-Algeria.
Izizalwane zeZimbabwe ezakhweza isicelo sokuthola amapermit eZimbabwe Special Permits wele South Africa nyakenye seziqalisile ukuthola amapermit azo. Abanye bathi sebeyinchiwe imvumo yokuhlala kwele South Africa, kukanti sebephiwe amalanga alichumi awukuthi baphume baphele kwele South Africa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg.
Ngemva kwenyanga ezintathu ezigcweleyo, izalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zifake izicelo zokuthola amapemiti e-ZSP. Abanye babo sebeqalile ukuwathola la amapemiti. Umnumzana Kingston Ncube ozalwa kwesigangatsha eKezi ngomunye wabantu bokuqala ukuthola ipemiti yakhe. Uthuthukoze kakhulu ethola ukuthi uphiwe iminyaka emithathu yokusebenza kwele South Africa. Kodwa ke uthi imigoqo efakwe kula mapemiti yiyo emephule inhliziyo. Lamapemiti abhalwe ukuthi akula mvumo yokuthi kuphinde kwengezelelwe iminyaka, ngeke uyiguqulele kolunye uhlobo lwepemiti, njalo ngeke uyisebenzise ukudinga imvumo yokuhlala kule South Africa kokuphela.
Mina ngisubmite mhla ka 11 ngo-11 November last year. Kwazi ukuthi manje 2 weeks back kuphela kwa January. Bangatholi i-email 2 days later ngase ngithola base bangifonela bathi ngizoyikholetha yami ikholetha mhla kabe kumhla ka 3 February. 3 years la we incane yebo kodwa mawuhlanganiphile ngcono la uhlanganiphe iminyaka lemithathu ubone ukuthi wenzani.
Kusenjalo kulabanye abebefake izicelo zalamapemiti abathi sebeyincijiwe imvumo baphiwa insuku ezilichumi kuphela ukuthi baphume baphele kwele South Africa. Kwabangaphiwanga imvumo abanye kuthiwa kabalethanga zonke incwadi ebezifuneka, kukanti abanye kuthiwa kutholakale ukuthi kulamacala abawenzayo. Omunye wabancitshwe imvumo ongathandanga ukuthi igama lakhe livezwe uthi okwenze wathukuthela ikuthi encwadini ayiphiweyo kubhalwe ukuthi akala mvumo yokuphikisa loba kuthola enye ingcazelo ngesinqumo esikuleyo ncwadi.
Eyi, kunzima lokhu, kusho ukuthi sesiyobuyela kuleya mpilo endala yokudla njengezimpunzi namanqina sidla sibalekana namaphoyisa. Asazi ukuthi sizokwenza njani ngoba nokubuyela ekhaya ngicabanga ukuthi akusiyi option ngoba imisebenza ayikho.
Umnumzana Buthelezi Nyathi siphatha amandla senhlanganiso ye-Migrant Workers Association of South Africa uthi balungiselela ukubonana logatsha lwendaba zasekhaya ukuze bathole ingcazelo egcweleyo ngalabo asebencitshwe imvumo.
Abantu uma besubmit amaphepha abo kuyachekwa, inkinga ke maybe ngabe phakathi kwe-VFS ne-Home Affairs mase behambisa lawo amadokhumenti ngase-Home Affairs. Asikholwa thina ukuthi kulo muntu opheleleyo ongasubmitha ama-documents e-applyela umsebenzi kodwa engafaki incwadi eyikhombisa ukuthi uyasebenza.
Phakathi kwezalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu 295,000 ezazifake izicelo zokuthola amapemiti e-DZP ngo-2010 bedlula kancane kunkulungwane ezingamakhulu amabili 207,000 abafaka izicelo zokuthola awe-ZSP. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Esigabeni sethu esikhangela okubhekane lezi zalwane zeZimbabwe esihlala emazweni, lamhlanje sixoxa ngemali ethunyezelwa isihlobo labangane lalabo abakumabhizimusi ekhaya. Omunye wabakulumsebenzi ngomnumzana Gary Dumani usomabhizimusi ohlala ePennsylvania khonapha eMelika. UDumani uthi iningi kakhulu imali ethunyezelwa ekhaya okumele isetshenziswe ngonanzelelo. Uthi kumele uhulumende azame ngamandla wonke ukwenza kube le ndlela engalandela angadlelana ngayo lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo, izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zithumeze phose izigidi ezifika amakhulu ayisishiyagalolunye $840 million ekhaya. UDumani utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi imali le ibingavuselela umnotho welizwe okumangalisayo ngabe uhulumende usebenzelana kuhle lezi zalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe afana leBrithani, iAustralia, iMelika, South Africa, Canada, Botswana lamanye.
Imali vele iyafunakala ekhaya, Baba Dube. Okwamanje masikhangele abantu bakithi imisebenzi ayikho, amabhanki awaboleki imali. Kuqakathekile ukuthi abantu ngapha sihambise imali ekhaya, abadala bakhangelele kithi. Mangikhangele ngibona ngathi kumabhizinisi balutshwana kwenza amabhizinisi njalo ke ngesilungu sile gama esithi social welfare ngisakithi abadala vele bakhangelele kithi abantwana ma wena ungumntwana wasekhaya abadala bakhangelele kuwe ukuthi hayi nguwe ke osuzasiza nguwe ke ilifa lethu sikhulise wena sigcine wena sifundise wena so wabe khangelele kithi ngapha ke lapho esikhona emelika kukutshini ma ungapha okwenzakalayo nje kusuka kube lula ngoba izimali vele zikhona uhulumente uyagcina abantu but abadala bakithi bakhangele thina so imali iyafunakala babatu
ye ma sesikhangele kodwa kulabanye abahlala ngabhake endaweni ezishiyeneyo abathi imali ehanjiswe ekhaya ingani ayisetshenziswa ngemfanelo
khona bakatho njalo ma singakukhangela endleleni ma ngikhangele le ndaba lemali zimbili indlela esingakhangela ngakho lo indlela yokuqala kunemali eyabeifunakala ekhaya esetshenziswa ukubana abantu bephile bedle bethole nje ungabahlanganisa umzimba loku le mali efunakalayo ukubana sikwanise ukuzigcina in terms of labo abalamabhizinisi o laba ufuna ukukhulisa amabhizinisi so kusuka kwenzakale ukuthi osomabhizinisi abathola imali ma ungalaso isiphokoxelo sokuthi ucale ibhizinisi eqinileyo ingathi imali elahleka abantu abalayo i-discipline yikusuka kuyi-problem imali iphelele ekudleni abantu badubeka abantu bafuna ukuthi bethole okunye kokwagcinayo I think mbona ngathi ma ngikhangele kahle yikho nje kusuka kusuka kube ludubo olutholakalayo lapho
ye mase sikhangele njalo sibone ngani abantu abaningi bacabanga ukuthi akwenzakala ukuthi bavule amabhizinisi eZimbabwe bengapha endaweni zeMelika beseBrithani eAustralia langaphi kaphi ukungabe kubangwa kwini konoko
into ehluphayo abantu abasakwazi ukuthi bethembane kahle you know kusuka kube ludubo lapho ke ngoba imali iyayivela ikhona la kudala but into yasuke yahlupha kumabhizinisi lapha ikubana imali uyithumele ekhaya ungabe ungumuntu nje othi hayi bakithi ake lingcedise lapha sigcinane asivuleni ukuyisitolonyana ye kusuka kuhluphe ngoba imali abantu bahluleka ukuyigcina kahle kusuka kuxatshwane abantu basakwazi ukuthi besebenzisana kuhle mbona ngathi yile nto ehlupha kakhulu leyo babatu
umnumzana Gary Tumane ngomqondiso wenkampani ethiwa yiZimfone uhlala khonapha eMelika njalo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esePennsylvania. Okwamanje selishiye kancane ezandleni zika Chris Gande wa Studio 7 esethulele uhlelo lephuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Felix Magalela Mafa ingcwethi kwezemfundo. Yaso mnumzana ungasitshela ukuthi uthini wena ngempumela yemhloliso le ekhanya iphansi kakhulu esigabeni seMathebelele?
Kuliqiniso ukuthi ngapha eMandebeleni izinto azimanga kuhle ezemfundo asilama laboratories asilama teacher aqeqetshileyo emareserva abantwana abakobulawayo lapha iminyabo balama-hot sitting umntwana ufunda only 4 hours a day emini kungene abanye ekuseni yikho konke lokhu kutshengisa ukuthi izinto azilunganga njengezinye izindawo into engifuna ukuthi ngitshele abazali ukuthi u-grade 7 ufika ku-form 4 kufika ku-form 6 sebe lomkhuba ukuthi bathatha abantu bathi bethi isikolo sikunumber 1 out of 100 lezi ngezokugcina kuyamangalisa ukuthi bangathatha izikolo ezifanana ne-convent lekutama izikolo lezi esingathi ngama-boarding school umntwana ofunda 18 hours a day njalo bathi sebesenza khonoko ezinye izikolo lezi okuthiwa kunumber 1 bathatha umntwana oyingishi 4 subjects uba le-4 points isindebele 1 Maths 1 paper 1 English 1 kanti lapha izikolo eziningi zikahulumente thatha umntwana ole 36 points ofeyileyo kufanana lokukhompyutha idonki lebhiza khonoko ukuthi bathatha abantu bathi lesikolo ngunumber 1 lesi ngunumber 2 kucina kwenza izikolo zivula amaphepha zenze i-corruption kuyadanisa ngoba ngapha ngakithi emandebeleni njengoba ngithile ukuthi akufanani amatitsha le-infrastructure
ye sizwa kuthiwa udaba lwamatitshala ikakhulu ababe befundisa izifundo zaphansi ezinjengabo grade 1 yibo ababangela ukubana abantwana bafeyile ngoba esinye isikhathi bengalwazi ulimi olukhulunywa khonapho. Kungalakho kubangela yini ukuthi abantwana bengayenzi kuhle?
Ye, konke lokhu ngezinye izizathu ukuthi abantwana besiNdebeleni bangafundi. Kodwa ke into ekhona ngokuthi vele abala mabhuku, abala ma-classroom. Ungayebhingi uye eGwanda uye eMzola. Uzabona abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla. Nakhona oku ukuthi ama-grade 1, grade 3 bafundiswa ngolimi ongasolwabo. Kwenza futhi njalo ukuthi abantwana bangapasi kuhle. Umntwana ufunda ngcono ngolimi lukanina. Okunye kwenziwa ngabomu ukuthi sihlale sicela sibe ngabantu esisebenza nzima. Yikho ngisithi abantu bangapha neZimbabwe jikelele abalungisi izinto ezifanayo. Singathathi ibhiza ledongi sithi oneomax sazi ukuthi idongi vela ligijimi njengebhiza. Khonokhu kuyayangisa njalo kuphaka ukuthi abantu bazondani. Thina be-NMDC koBulawayo sithi deeper ukukhalala lokuhlupheka kakhulu. Dani ukuthi yele njukunju. Dathi sizana abantwana bali amakhanda. Kungani sibili ngapha sihlala ukuthi asifeyile. Sivala izilima ngangenxa yani. Ikho-ke umbuzo uya kuministry of education leadership. Lohulumende lama-MPs wonke lama-councillors ukuthi hathi qhubekani ukulungisa indaba le izagcina siba yimfazo engasoze ivaleke.
Leyo khona ukuthi out of 100 akukhuthazi na ukuthi lezo izikolo eziyaba zingayenzanga kahle zibone ukuthi ziyabopha ziqini.
Kuyakhuthaza sibili kodwa phela abathathe izikolo ezilama-facilities afana nayo, ama-boarding afana nayo. Ungathatha umntwana webhingo ongalangisela ebhuku, umthatha umhlangane, umkhomphisile umntwana oyi-convent. Ngikho nje kuyakhuthaza kodwa iningi yangikhona kucela kuveza ubuqili. Wena ungahlala utshaywa suku zonke, uzaze uthathe ilitye utshaywa omunye. Kulokhaneke ukuveza ukuthi kube lamaphepha azavulwa, abantu sebezama ukuvala ukuyangeka. Kuyakhuthaza abenze i-competition ngezikolo ezifana nayo, ezamabuildings afana nayo, namatitsha afana nayo, namabhuku afana nayo. Hhayi ukuthi isikolo esinye vele sithatha abantwana abafeyileyo, iklasi yonke vele isikolo sithatha abantwana abafeyileyo, nalaba abathatha i-top ethiwa i-screening. Aye ezikolo ezinye vele bathatha abantwana abalala 4 points. Thina ngapha kuhulumende sithatha abantwana abale 36 ngoba i-education for all. Khonapho yiko kuhluka khona isoro yangikhona, umdibilo wangikhona awulunganga kuyena.
Lo balaleli bekungumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ingcwethi kwezemfundo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba lilani.
Intshantshu yomdlalo wenqindi esigabeni se-heavyweight kweleZimbabwe uThamsa Ngqadube usesungule uhlelo lokuqeqesha abasakhulayo abafuna ukudlala umdlalo we-boxing elokitshini lephomula koBulawayo. Intathe ezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ithambule Tigers Boxing Club lisungulwe nyakenye nguThamsa Ngqadube oyingqungquthela yomdlalo wenqindi kusigaba se-heavyweight kweleZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2003 njalo ke waba yintshantshu ye-Pan-African World Boxing Association eminyakeni edluleyo. Iqembu leli labadlali abayi-12 abaqeqetshwa nguye uDube othi yena isifiso sakhe ngesokuba athole indawo lapho azasebenzela khona ukuqhuba umsebenzi wokuqeqetsha ingqungquthela zakusasa.
Isendle iklabhu yami yeboxing koBulawayo. Iklabhu le kuthiwa yi-Tigers. Talenti likhona eZimbabwe lapha ele-boxing. Kodwa-ke into esibulalayo yi-sponsor. Njalo besinesikhalazo sokuthi ngabe i-government iyangenela. Labo Minister of Sports babe lesifiso sokuthi basivakatshele lapho esikhona babone ukubana esikuzamayo kuyini.
Intatheli zindawo yezemidlalo uDocus Moyo uthi uDube uphakamise idolobho lakoBulawayo ngemisebenzi yakhe, yikho umasipala kumele amphathise ngokumupha indawo yokusebenzela.
He has done a lot for Bulawayo. I think the council layo ingakwanisa ukuthi imncede imyekele asebenzise ama-facilities abo.
UDube uqhubekele phambili wathi ukuqeqetsha kwenza abasakhulayo kumphathisa ukuba ahlale esesimeni esihle elungele ukudlala umdlalo wenqindi njengoba engakwazi ukuba engalithola nini ithuba lokulwa lomunye umdlali. Ensukwini ezedlileyo kube khona umdlali osakhulayo uTrevor Mpofu, yena othe ufuna ukuhluthuna isicoco sikaDube, yena owagcina ukulwa ngo-2011 lapho esehlulwa nguFlo Simba waseSouth Africa. UDube uthe akucace kumbele umdlalo uzawuphumelelwa kodwa nxa uza kuba khona uzamthola ulindele.
Kungikhuthaza kakhulu ukubana ntrene laba abafana ngoba so asikuthi nxa ngiyabe ngilabo ngibatrena mina ngiyabe nhlezi. Batshele into ngiyenza, ngiyabe nseza into in action lami ngomzimba.
Siyabonga Joseph Njanji silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamilinkomo lilale.